Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 5 zibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
angikhola ukuthi izaqeda ama-cues kumbe izarecruita ama-cues ukuthi abe malutshwane.
Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi selengezelele imali yama-bond notes emabhanga, kodwa udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili.
Ilizwe leliyana beliyiyo ilizwe esikwazi ukuthi thina ngumchili wamakhosikazi, i-Rainbow Nation. Ngoba konke bekukhona bekunenkululeko lokusaziwa ukuthi ibulawayo i-industrial city igweru ibile yayo lokhu zeni status ungazi ukubhekela manje lama-municipalities abengadiphandanga on government.
Izizalwane zeZimbabwe sezitshayele ihlombe umgcini sihlalo we-Commission ye-African Union ngokwethesa ezinye inkokheli zezwekazi le-Africa umlando wokubangela ukuhlupheka. Umunisipala wedolobho leHarare usesebenzisa indlela zokwethusela izakhamizi ukuthi zibhadale izikwelede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lithi selifake njalo enye imali yohlobo lwama-bond notes emabhanga osokwenza imali eselizweni ifike kuzigidi ezingamachumi ayisikhombisa lambili, $72 million. Leli bhanga lithi abathunyelwa imali ngabanye abasemazweni abaphiwa imali yokubakhuthaza ama-incentives ngesilungu isifika kunkulungwane ezinhlanu, $5 million. Kodwa udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungelani lokuthi ama-bond notes asengezelelwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Masimba Kutshera.
Angibona njengani kuyinto nje i-Reserve Bank okumele isitshele, kodwa angiboni ukutshintsha lutho ngoba ama-queues alokhu ekhona, abantu balokhu belala kuma-queues ema-bank. Ama-banks abaningi banika $50 or $70. Kodwa nxa ikheshi ngaphela isiphelile. So kukhanya njengani iyangena imali ku-circulation, kodwa angikhola ukuthi izaqeda ama-cues kumbe izarecruita ama-cues ukuthi abe malutshwane.
Yona vele kathi imali ethiwa izafakwa nguhulumende eyama-bond notes le izafika kumalini kumbe izaqhubeka uhulumende elokhu edinda isibaningi?
Bathe bona balesivumelwano le-ADB, African Development Bank, ukuthi bale $200 million ekhona. So ingafika ku-$200 million nxa kuyo bafuna ukuthi yonke iphelele ekudindeni ama-bond notes ama-$2. Kodwa khathesi asikaboni ama-$5 akhona, khathesi kulama-$2 kuphela. So engxenye ngokuhamba kwezikhathi bazadinda ama-$5 asikawaboni khathesi.
Lona udubo lokusilela kwemali ubona ungani luzaphela yini luqedwa yiwo ama-bond notes la?
Ama-bond ngabuyanga ukuthi aqede udubo lokusilela kwemali. Kwakuyikho uhulumende athela abantu khona ngamanga ukuqeda udubo lokusilela kwemali ukuthi i-economy sokumele iqalise ukuthi isebenze ngokusebenza kwayo. Khathesi sikhangelele ukuthi ukumnyaka lo i-economy izaba le-negative growth, futhi ukuthi i-economic activity izehla bijani. So ama-bond notes angibone eqeda udubo olokusilela kwemali.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umongameli Robert Mugabe obekwele Singapore kukhefu lakhe leminyaka yonke ubikwa esekwele China. Umgabe ukhangelelwe ukusebenzisa imali engafika izigidi eziyisithupha kukhefu lakhe leli. Lanxa kungavezwa mgceke ukuthi uyabe engapi ngekhefu lakhe, umsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa uveze lokhu kumazwe akhe awethule edolobheni leMaswingo izolo. Izizalwane zeZimbabwe sezichayele ihlombe umgcini sihlalo weCommission yeAfrican Union uNkosazana Dlamini Zuma ngokwethesa ezinye inkokheli zezwekazi leAfrika umlando wokubangela ukuhlupheka kwabantu, kodwa zimsola ngokwehluleka ukuqamba uMongameli Mugabe njengesibonelo salezo nkokheli ezingalunganga. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba bachayela izandla uNkosazana Dlamini Zuma besithi ukhuluma iqiniso ukuthi iinkokheli ze-Afrika yizo ezibangela ukuhlupheka kwabantu bazo, hatshi amazwe entshonalanga njengalokhu okuhlala kukhulunywa uhulumende weZimbabwe. Esethula inkulumo yakhe yomnyaka omutsha liviki, uNkosazana Dlamini Zuma uthe umkhuba wezinye iinkokheli ze-Afrika wokuhlukumeza lokubangela ukubulawa kwezigidi zabantu kufanele uphele du. Uthe inkokheli zilomlando ukuvikela abantu bazo, hatshi ukubahlukumeza lokubabulala. Emazwini akhe uqambe njengesibonelo inkokheli zamazwe afana leSouth Sudan, lapho osokufe khona ingxenye yesigidi sabantu ngenxa yezombusazwe. Ubuye wasola njalo iBurundi, iCentral African Republic leGambia, esithi lakula mazwe abantu badliswa imbuya ngoluthi ngohulumende bawo. AbeZimbabwe laba bathi iphutha likaDlamini Zuma kube kwehluleka ukuqamba uMongameli Mugabe njengesibonelo esikhulu njengoba laye usebangele ukuhlupheka okumangalisayo lemfa ezinkulungwane elizweni leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe ongomunye wentsha ebandleni lezaphu uMnumzana Kanisha Sinkala uthi icala elikhulu elidalwe nguhulumende kaMongameli Mugabe yikuguguda umnotho welizwe abawuthole unone usesabeka.
Ilizwe leliyana beliyiyo ilizwe esikwazi ukuthi thina umchili wamakhosikazi, i-Rainbow Nation. Ngoba konke bekukhona bekungekho bekungekho. Bekusaziwa ukuthi iBulawayo, i-industrial city, iGweru, iBulawayo lokhu zen status. Ungazi ukubhekela manje la municipalities abengadependanga on government. Right now konke lokhu kwakusekho.
Kanti ke siphathamandla sebandla le-United Democratic Front, njalo owayengumlweli wempi enkululeko uMnumzana Andrew Nyathi, utucuko olukhulu lwenkokheli zeZimbabwe yikubulawa kwezinkulungwane zabantu kukoqela ngesikhathi seGugurawundi lokuphathwa njengezichaka kwalabo abasola indlela okubuswa ngayo.
Kulabanye abafostela abanye ngeviolence, babaqume, babarephe, babashaye, babafostele ukuthi wenze lokhu. Ungavuma ukuthi uvotele into engayisiyo yakho, engayisiyo leyo oyithandayo, uvele usufile. Bayafika bethu bedlula becitshile phezu kwakho.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Washi Mabizela uthi akusakhulunywa ke ngendlela inkokheli zeZimbabwe ezephula ngayo amalungelo olontu.
Umuntu emthethweni uyavunyelwa ukuthi ayenze strike, but siyashawa masi striker and at times striker into is right. Njenga i-government uyasivumela ukuthi sithola kale senza ama free markets sithengise, kodwa konke bakujikile lokwena basicotshile town sebayasishaya Harare kusela umuntu ovunyelwa ukuthengisa, and lokho kuthengisa kwakona yiko lokho kusiphilisayo.
UMnumzana Nkala uthi umonakalo omkhulu owadalwa zinkokheli zezanu PF elizweni yikumemethekisa umkhuba wokucwasana ngemihlobo okuyinto esidale inzondano esabekayo phakathi kwabantu beZimbabwe.
There is tribalism, there is racism in whichever way. And sekukhanya sekukorrect ukuthi umuntu azibone engathanda omunye umhlobo. Okuyinto embi le mfundiso embi ku-youth, ngoba i-youth sokumele ukuthi azi-identify labakibo, azonde labo kumele abazonde ngoba sokumele abazonde, but that was not the case.
UMnumzana Nyathi uthi kayikho enye indlela yokulungisa umonakalo osudalwe izinkokheli zezanu PF eZimbabwe ngaphandle kokuthi abadala amacala babhekane lomthetho.
Umuntu ubulela abantu abangu-2, ubulele 1 or ubulele 20,000, kumele uthonisiswe ukuthi ukwenzeleni lokhu uchazele isizwe. kwenzelwani kwenzela ukuthi kungabi lomunye ozabuya kuwenze futhi khona kuyana.
Iningi lithi ngesikhathi uMongameli Mgabe thatha intambo zombuso weZimbabwe, leli lizwe belivuna ukudla obekuthenjwe ngamazwe onke asezansi yezwekazi le-Afrika, kodwa khathesi selize libalekelwa la iziphofu ngenxa yendlala, inhlupheko nocuku lukahulumente. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Inhlanganiso yebona ngamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission sikhuthaze uhulumende weZimbabwe kunyile bandla leZANU PF ukuba lichiyane lomkhuba wokunikeza ukudla kunyele nhlanyelo kubandlululwa ngosekelo lwezamabandla ombusazwe. Unompumelelo Moyo siphalolo daba ngokugcweleyo esemadobo.
Ekhuluma le Studio 7 eMatobo, ukhomishina wamalungelo oluntu umnumzana Jafet Ndabeni Ncube ukhuthaze uhulumende kunye lebandla leZANU PF ukubalekele umkhuba wokunikeza abantu ukudla besebenzisa indlela eziphansi, ethi abantu kumele bamangalele lezo nkokheli zombangazwe ezenza lokhu.
Kuronga kuvela kufanelanga, akuvela kufanelanga khona kya ababuya abantu beze report e-food discipline siyayifuna kakhulu. Abantu bayalamba, abantu bayafa, ilungele labo lephuliwe. Ukudla lokuyana kumele unikwe umuntu wonke, akuna ndawo uZANU PF mbume asoku uZANU PF ngakudle party ngaphi ngakho. Please, we are nini bantu lize report akithi 127 5 Street silimelele.
Ilunga ledale lePhalamende uNkosikazi Sithembile Mlotshwa yena uthi kulihlazo, wengezelela esithi uhulumende osembusweni wephula amalungelo oluntu ngokuba lenkethabe chabi ekupheni abantu ukudla.
Indaba enjalo iyephula amalungelo abantu esisi ukuthi abantu banikwe political affiliations ukudla, kanti ukudla kulilungelo lomuntu enduhulumende kufanele abonakale phathekile ukuthi wonke umuntu uyadla kungalanani ukuthi yena nalowo muntu kafuni laba babusasa.
Umculi osakhulayo olodumo uDux Malax Jr. yena ubike ukuba kubi okwenziwa nguhulumende ukupha abantu ukudla ngokuthi basekela liphi ibandla, ethi kuqhubekisela phambili inzondano.
Hayi ngakutsho ngamafitshane ukuthi lokho kuyingeza izinga lenzondo evele ikhona kuzo zonke inhlelo eziba khona ezikahulumende. Uma izinto zisenziwa selective kanje kuyingeza inzondo kakhulu, njalo kwenza ukuthi kungabi nenqubela phambili esigabeni.
Isakhamuzi sakoDzembe eKhezi umnumzana Mncedisi Mavuso Chabalala utshele iStudio 7 ukuthi inhlanyelo iyafika kodwa iphiwa ngokuthi umuntu ukuliphi ibandla.
Inhlanyelo esigabeni sakithi eMatobo lapha koDzembe ngomalaba lesigangacha okubonakale ukuthi inhlanyelo isitholakele kule rice futhi etholakeleyo, kodwa ngokucubungula kwethu kubonakala ukuthi abantu abathola inhlanyelo ngabantu beZANU PF. Yeah, abanye abangayisibo bebadla lona lelo bavalelwa ngaphandle. Yes, yibo ubuhlungu esihlangana labo, izulu noma lithwala lisenze nje thina esingayisibo beZANU kuzaba nzima ukuthi sithole inhlanyelo ukuthi lati senelise ukulima njengabanye.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Nqobeni Bebhe uchaze ukuba inhlanyelo isifikile kodwa ikhangelele ukuphiwa abantu kuviki ezayo.
Kufike iroli izolo elenhlanyelo le-fertilizer. Nxa ngisizwa kuthiwa bafike bazashiya ngabona inhlanyelo leyo bazayiphiwa ngemandla.
Ezinye njalo izakhamuzi zeMatobo umnumzana Laston Ndlovu noMayibongwe Dube bakhulume okufanayo bethi inhlanyelo abakayitholi.
Inhlanyelo asikayitholi. Lokudla kona lokho maybe mina ngathi abanye bayuthola. Mina emzini wami kwaMumuzi Laston Ndlovu angaze ngikuthole kona. Uhulumende kusho ukuthi vele uhulumende lapho nalapho kasinguhulumende wabantu bonke.
Hayi, thina singayitholi inhlanyelo, siyizwela kwezinye indawo, thina ngapha singayitholi inhlanyelo. Singajabula kakhulu ukuthi lati lelo hlelo lufike kithi.
Izulu liyana phose malanga onke ilizwe jikelele. Abanye kudala bayiphiwa inhlanyelo kuthi abanye lokhe bekhangelele ukuthola usizo. Ngimele iStudio 7 isematobo, nginguNompumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock ntambama kusiya ngo 9 kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 kilohertz. Kuhlelo lwethu lamhlanje sikuhlelo lwabesifazane iWomen's Round Table siqoxa ngokwenzakala ezindlini. Kambe usisi womsebenzi engawatsha na impahla zikababa zangasese? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Liyenelisa njalo ukusithumela incwadi ze-email kumbe iWhatsApp kunombolo zona lezi ezithi 001-202-465-0318. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osanda khethwa ukuba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usesole inkampani elungisa izimoto eGeneral Motors ngokusa kwayo imoto zohlobo lweChevrolet Cruze emelika zona zilungiselwe kwele Mexico. Umphathi ntambo wakwele India usesolwe kakhulu ngabaningi ngemva kokwethula imbiko ethi izigogo zabange ntshonalanga yizo ezibangela ukuthi abesifazane badlengulwe. Lokhu kulandela inani labesifazane elikhulu kakhulu labadlengulwe kusisa mhla we-New Year. Umanispala wedolobho leHarare usesebenzisa indlela ezijeneyo zokwethusela izakhamizi zeHarare ukuze zibhadale izikwelede esezithethe isikhathi eside zingabhadalwanga, ezibalisa ukusebenzisa inkampani elonda izikwelede eWellcash Debt Collectors yona ethathela uzulu impahla nxa ingabhadalanga lezi zikwelede. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Monica Chizema wasemzini weDzibarasekwa ngumfelokazi oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa, njalo useleminyaka engamachumi amane lasithupha ehlala kulomuzi. UChizema ngomunye wabemukelela incwadi kuthiwa wakha isakhiwo esingekho emthethweni okuyinto ayilandulayo.
46 years kusiya kuba ma 47 sazala abantwana, abantwana sebe labantwana babo abakhulu, abanye abantwana sebe kuba ma 4 4 4 5. Siloku sikhona phe ezindlini zonezo, kuyasimangalisa lapha kubuya amaphepha, kuyabuya kugcwele imali esingayikwanisiyo. Sithini emhlabeni lo? Thina siseZimbabwe bakithi eyayikhululekile, sebe sithi bona khiphanini izimali ezingaka. Sibona abantu laba ngathi kumbe bayasicilivezela. Poke sithini bantu? Sesihluphekile kakhulu. Municipal athu yaphonga ukuthumela singathi kathi izimali ezinje ngezani? Kuthiwa khona hali le illegali, heli lesikwelete. Siyashela ukuthi zonke izinto lezivela ngapi bantu? Sesihluphekile eZimbabwe.
Unkosikazi Chizema uthi okumangalisayo yikuba lokho eqhubeka isanda leyo mali ayihlawuliswayo ngemva kokubekwa umlando ukuba wengezelela umuzi wabo ungekho emthethweni. Lanxa ethi yena lomyeni wakhe osewabhubhayo bakwenza belandela umthetho. Uthi iziphathamandla zikamunicipala zaza ukuzafakaza ukuba kakukho sakhiwo esingekho emthethweni esakhiwa emzini wakhe.
Umnyaka odlulileyo sile 3 years sokuthiwa sokule illegal, bebuya begcwalisa imali ephepheni, bebhadalisa ama 75 illegal, bebhadalisa ama 75 indlu. Sesibona isikwelete siyabuya sikuboma 200. Seyehluleka ukubhadala ngenxa yokuthi imali yakhona asila. Thina sesiluphele sesilama 70 years. Siloku siphiwa ama 200 imali buyi 200. Imali leyo kayisiyo mali yendlu. Kuthiwa imali illegal. Ungaboni iphepha libuya libuye lile mali yendlu. Libuye lifakwe 75 phezulu.
Isikhulumeli sikamunicipala umnumzana Michael Chideme uthi kusemthethweni lokho sekusenziwa ngumunicipala okuzosiza ukuthi athole imali yokusebenzisa ukuqhuba imisebenzi yokulondoloza idolobha. Uchideme uthi umunicipala ethethelele inyathelo ngoba sesiside isikhathi uZulu weHarare engazihluphi ukuzihlawula lezi zikwelede. Imizamo yokukhulumisana labenkampani yeWell Cash yehlule belungaphendulwa ucingo lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi imbiko ethulwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa emaphephandabeni lamuhla esola abasekeli bakhe abachothoza umongameli Mugabe ukhomba sobala ukuthi uMnangagwa wethukile ngalokhu okungamehlela okufana lokuxotshwa kubandla leZANU-PF. Embikweni lo umnumzana Mnangagwa uthe abachothoza umbuso kaMgabe abagoqela ababengabalweli bempi yenkululeko ngabantu abalahlekileyo abangahloniphi inkokheli yebandla. Ngalokho uthe kalufuni usekelo lwabantu abanjalo. Ababengabalweli bempi yenkululeko abaxotshwa kubandla leZANU-PF abafana lo umnumzana Christopher Mutswangwa sebe kubeke egcekeni ukuthi basekela umnumzana Mnangagwa ukuthi athathe isikhundla sikamongameli Mugabe njalo bathi kabasoze bavotele Mugabe kukhetho lomnyaka ozwayo. Embikweni wakhe Mnangagwa uphinde wacothoza umnumzana Jonathan Moyo lanxa engamqambanga ngegama ngemva kokuba uMoyo emsole kakhulu ngokuphuma iphethe inkomitsho ebhalwe ukuthi I'm the boss. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana kanye lelunga leZANU-PF umnumzana Effort Nkomo. UNtungameli uqale ngokubuza uNkomo ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo kubandla lakhe.
Hayi, akulanhle imbi yenzakalayo lapha abantu abaphila khona kuvele kumele kube lokuba lemicabango ehlukeneyo. Ngizwe uthinta ngokuthi umuntu nxa eziphathele inkomitsho yakhe. Inkomitsho leyo antibhale ukuthi yimuvasa. Inkomitsho leyo nxa ngilayo endlini yami yimuvasa wendlu yonaleyo. Kambe ukubi khonapho nxa ngizinathele inkomitshini yonaleyo.
Aha, Macaphulana ngena khonapho.
Yeah, ngatsho njalo baba uNkomo kodwa inkomitsho yakhona ibingaphathwanga ngumuntu kazani ibiphethwe ngomunye wabantu abakhangelele ukuthi bangathatha umbuso waleli lizwe njalo eyiphethe kulomumo elizweni ukuthi kukhulunywa ngokuthi intambo zombuso zizathathwa ngubani nqa uRobert Mugabe sethe wabeka phansi intambo kumbe wedlula. So singake sihlukanise le umutsho osekapini leyi lalokho kwenzakalayo. Abantu balendlebe, balamehlo, balengqondo siyahluza sihlaziye. Bekungasikho kuphuza itiye nje kuphela, bekuyinkulumo phakathi komphakathi. Engabe kunenzelele muva yena uMnangagwa ukuthi inkulumo kodwa thina abantu bese siyizwile sayibona.
Into mina enhluphayo ukuthi nxa ngisendlini yami ngingazigqokela ilokhuzeni isikipa sami esibhalwe bhoso ngoba mina vele ngisupport iHighlander. Kuyabe kubhaliwe ukuthi amahlolanyama. Kambe ngiyabe ngirongo yini?
Ubaba uMnangagwa uthi yena kalufuni usekelo lwabantu abathi basekela yena kodwa bengasekeli ubaba uMgabe. Kungaba kusenzakalani lapha ngokubona kwakho Macaphula?
Yikho nje ngithi kubaba uNkomo umfanekiso lwana lenkulumo leyana esenkomitshini asonto makhaza. Kwenzakala kule simo ezweni lokhana ikukhuluma kwendoda ethukileyo njalo esiswe saba inanzelela nqa utshwala sobuphelile emqondweni ukuthi okwenzakala izwe lokuyingozi ngoba umbuso okhona kuleli lizwe ubugebengu bawo lobungozi bawo uMnangagwa wazi ngokuqala ngoba wasuka lawo phansi ukuthi kwenziwana njani nxa sokuba ngumbuso lokuthi umbuso wakhona ulwelwa kanjani uyakwazi uMnangagwa. Ngakho ikukhuluma kwendoda esikwazi ukuthi kungenzakala kuvele ubunzima ngalokho okwenzakeleyo. Umuntu owesabayo lwana babukanti masesimbheke kahle.
Babunkomo umnangagwa sezama kathesi ukuzehlukanisa labantu abafana labo mthwangwa labo mutodi abantu abazakalayo sobala ukuba nabasekela yena sokutheni kungani senza lokho.
Ah, wele lokho angikwazi into zangale angizazi, but engikwaziyo okuyipolicy yomthetho webandla ukuthi okubhasiweyo ephathini akumelanga ukuthi nxa ngingaphandle bese ngikhuluma ukuthiyana le policy yephathi.
Ngaba ethole udletshana yini umnankagwa ukubana kukhanya mhlawumbe kukhona okungamehlela mhlawumbe okwehlela umjuru yikho sezama nje ukuzehlukanisa labantu laba Nkomo khonapho?
Ah, weli lokho ngeze ngakwazi, but ngombono wami ukuthi kangiboni into embi nxa usele uphethe isikhundla. Kutsho ukuthi ngenye indlela okwenzakala phakathi kwephathi yakho okungahambi kuhle ulelungelo lokukhuza ukuthi lokhu ku-right, lokhu kaku-right. Amboni into embi ngalokho akukhulumileyo.
Macapulana, khona ubona idukulo xa kucaka ukuwela ngaphi kungxabangxoza yonke esiyibonayo kuzanu PF le njengoba sesikhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Yembona into eqhakathekileyo khona lokho okuthiwe ngubaba uNkomo ukuthi into zangale ungakube zazi. Uqinisile umdala wami ukuthi kunenge okufihliweyo esingasoze sikubone ngamehlo, even labo baba uNkomo benjalo bengamalunga zinenge into ezenzakalayo abangaziboniyo. Kodwa sisukela kuwonlwana umfanekiso sisiya kule umbuzo onginikeza wona baba uGandhi, okunenge okwenzakalayo kwenzakalayo kufihlekile. Umfanekiso lwana umphumele egcekeni umnankagwa engawulungelanga ukuthi uphumele egcekeni, kodwa abantu labana aphume labo omuntu othi bona abadephuza nabutshwala behlekisa besenza ngabantu aphila labo njalo enza labo ingungwane lamaplani lamacebo lamagcingo okubusa usebaphika ngoba sebebonakele emphakathini kwathi bha. Ngendlela ke abaphilisana ngayo abantu bakhona ngale lapho baba uNkomo acho khona, umbone eqhechazela nje sedatazele senza khonokho uyakwazi ukuthi kuzahlukuluzwana. Le nto ezamhlukuluza akakwazi ukuthi izavela ngaphi, ivela nini, ngasiphi isikhathi. Ngakho lo ngumbuso wokubulala, lo mbuso wokwesabisana, lo mbuso wokulimazana. Ngibona ingani mina yona induku yombuso ade ikhangele lizamphunyuka ngoba abantu adlala labo udlala ngobuchapha la ngokungani ngumuntu lwana ongani uyenza amadlwane khona kufiwana kanje.
Baba Nkomo, ubona lesiya kukhetho libambene yini njengebandla ngomnyaka ozayo sikhangela ukuxokozela ukukhona phakathi kwamaxuku athiyeneyo la esiwabonayo?
Xa singabantu salwela i-freedom of association, yikho esakulwelayo abanye bethu. Now akukubi ukuthi ubonakale ulabanye abantu, kodwa into engiyaziyo ngombuzo wakho ukuthi nxa liyimuli kuvele kukhona ungazisisani okuba khona, but imuli will always stay as a family, iyabambana to the end.
Alo ke ngumnumzana Effort Nkomo, ilunga lebandla lezana uPF, beqoxa indawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macapulana belontungamile Nkomo weStudio 7. Bekukuhle ukuba sisonke, kodwa isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, singasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi selingezelele imali yama-bond notes emabhanga, kodwa udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili. Izizalwane zeZimbabwe sezitshayele ihlombe umgcini sihlalo weCommission ye-African Union ngokwethesa ezinye iinkokheli zezwekazi le-Afrika umlando. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande lelalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.